Ngibona ngani mina umsebenzi lo uthwalise nzima uPresident Mugabe ngendlela yokuthi phela laseZimbabwe abantu sebekhala ngokuthi kahlale khona. Kodwa yena ngokwakhe hayi ukhanye ephithekile wazama ukuthi atholakale yonke indawo. Khonokho kutshengisa ukuthi yena uyazisola ukuthi mhlawumbe kungathiwa umsebenzi kawonelisi kahle. Kodwa phela siyabona ukuthi sikhona into esifana lokubuya kukapresident Obama kwele Afrika ukuthi President Mugabe azohlangane laye. Kukanti ka-America akathekele kakhulu nxa ukhangela ukuthi izwekazi le-Afrika lingathuthuka lisiya ngani. Mbone ngani mina khonokho ukungathenjwa ngabantu kwakhe yikho kubisele muva umsebenzi wakhe le sisindo akade engaba laso. So, ukuze kazi le-Afrika.
Ukukhona yini okubambekayo ongathi sekufezile kathesi njengomgcini sihlalo wenhlanganiso zombili?
Hayi, akungabi khona osokuphumela egcekeni kwasitshengisa ukuthi phela ukuba khona kwaPresident Mugabe njengo-chairman kumbe umgcini sihlalo we-SADC le-African Union kungabe kube lomahluko. Awukabi khona umahluko, sizakhangela kuzafanele abantu bakhangelisise kahle-ke khonapha edabeni lwaselesotholola ukuthi uzasebenza njani kumbe uzancandisa njani ilizwe lase-South Africa ekuzabeni ukudinga ukuthula phakathi kokungahlalisani kuhle kwezombusazwe kwelele sotho. Kuzabe kuyikho phela kuzabe kulithuba lakhe lokuqala uPresident Mugabe ukuthi azitshengise ukuthi mhlawumbe angenza umahluko ezintweni ezifana nalezi.